Endabeni zethu lamhlanje lilo Mayikhobe. AbeZimbabwe Electoral Commission, ZEC, baveza ukuba sebehlukanise njalo ezinye indawo zokuvotela ngemva kokunanzelela ukuba inana lababhalisa ukuvotela kizo liphezulu kakhulu, lisedlula 5,000. Intathelo izindaba zikhuthaza ukwethula indaba ezimqotho ngokhetho, hathi ukwengezelela ngokufaka itswayi ukuze zingahlaselwa ngabezombusazwe. Kwezempilakahle, lamhlanje sikhangela uphepha osoluhlasele abantu abaningi elizweni ngalesi sikhathi somqando. Kwezemidlalo, emidlalweni yenguqu yesibanga saphezulu eCasolaga Premier Soccer League, amaqembu akobulawayo akhanya eqale kubi kuhlandla lesibili lalemidlalo. Ku-Live Talk lamhla sixoxa ngodaba lokwehlukaniswa kwezinye indawo zokuvotela ngabe commission ebona ngezokhetho eZEC. Thumelani imilayezo lenu ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318. Ngiyaphinda njalo 0012024650318. Kumbe enkundleni yebelenjini yokukhulumisana lokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 la ku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo kusiku WhatsApp la ku-Facebook ku-VOA Ndebele.